khonoko uzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kanye nelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwambalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumente ikwanisa ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyango uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka. Udaba lwemali oluholo lulungiswe kodwa kukhanya ngani imali vele ababuyalayo ngasikhuluma kayikwanisa.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikolo sikhulumile kusasathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini i-ministry ya-primary le-secondary education. Inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. The ministry of practice mali. Kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abo i-ministry of primary and secondary education ancediswe athathiswe ngaso sikhuluma ngezezimali kuyenzeka ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thingomsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu kuba imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale yiyo
manje. Njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi bangaza kwenza njani ngoba abanye abaningi vele kathi bazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume nabo.